Ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ibilokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi, bebuyisela umkhono memuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto ezifana nazo ezokuthengisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezanu ukuthi bavakatshele amazwe angaphetsheya bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangacela benanzelela ukuthi wonke umuntu ulelungelo njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawo amalungelo okuvakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zezanu PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga e-European Union ephikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibona ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isijezise ukungaqakathekisi amalungelo abantu njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi izinto kazikami kuhle kweleZimbabwe. Njalo akukho okukodwa okuthiwa i-ZANU PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangudlwangu ebantwini.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazila msebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela i-ZANU PF. Ngokunjalo bathi kazila mazinyo, kazila mthelela lezi zijeziso. Ungabe uvumelana lakho yini lokho?
Nxa engelamsebenzi bangabe behluphekelani ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcikeni ukuthi mhlawumbe iyube kufanele ikhangalisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efana lalesi yibonileyo. Ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla leZANU PF ekubulaweni kwabantu.